ngithi khona khona uSikhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantwana bakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSikhala kunacala alethayo. Sakhuluma ngodala sathi khululani uSikhala, lidinge izigelekeqe ezizwe ezilamacala ezivuse zibe sejele, ezigoqela Lwane Samuna efuna ukuthumba uThakhuzonga Zure, umkhokheli we-UT ye-CCC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi lamajele.
Ye, masikhangele-ke icala likaSikhala leli, kambe liyaphetha ngani, ubaba Mkhwanazi?
Icala leli, ukuqala kwakhona mfowethu, ukuthi akulacala likaSikhala elikhona. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSikhala ngoba akalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibi?
Abala choice, bafuze bamkhulule uSikhala njengoba lokho betshitsha la emakhothi, besenzana kula bufakazi obukhanyayo, amanye amacala akhona asalahlwa, kodwa lokho bemfake esitokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khona kwabamethela khona esikwaziyo ukuthi ngamacala abamethesa wona amanga.
Nxa likhangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini i-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lo hulumente abangathandwa nguhulumente weZimbabwe, nesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe, bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSikhala bengalandi wena, bengalandi uChamisa nabanye?
Lokho singeke sikwazi ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi, kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babotshwa, bahlukuluzwa, batshona behlukuluzwa. Ingathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa ukwedlula abantu bonke ubaba uChamisa, ngoba nguye umkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi, kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe, ehlukuluzwa kakhulu nguhulumende weZANU-PF. Lo baba uSikhala laye uyahlukuluzwa. Lami nginje soya kwathi bake bafaka-ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika i-1,000. Lamanye abakhokheli abatshiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe, abakhokheli be-CCC, abanye basezintolongweni, abanye bathunjwa, abanye batshawa, Honorable James Chidakwa, abanye bacatshile batshona bedingwa. So ukuhlukuluzwa lokhu ayisikokasikhala kuphela, kuhlukuluzwa kobukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.